Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhlaka 20 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na lo msebenzi.
Ndibona nami ngiyisele bana sisebenzi sonkeni. Sizosebenza through ama structures ama residents association angikhethi ukuba le progressive zonke ngifuna ndawonye. Ngizobe nama councillors wona la esilawo angikhethi ngama MDC but into eqalile yilona let's deliver i service ebantwini bethu. Sala labo kwezona abantu impilo yabo.
Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane sihlaziya udaba lokuthi kungani imithethwandaba ingapi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belecala lokuya emacansini labantwana. Kwezemidlalo silengxoxo lesikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela ngokwenzakalayo kunhlanganiso yeZifa yona ethiwa kayisela mali.
Amahoyazi bayitola imali yabo. Competition sabadala ama airfares njengobona ngokwazi kwakho baphapha phela abantu labo ese South Africa imali sasiyiphiwe ngubaba umagaya sasinike ibudget futhi hayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 lalokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Kodwa umbuzo osukhona ngothi baza kwenza okungcono na kulalabo abakade bekhona. Omunye njalo umbuzo ngothi baza kwenelisa ukunqoba njalo na ngomnyaka ka-2016 nxa kuyikuthi amacele MDC wonke engancintisa. Sixoxe lomunye wabanqobayo esigabeni sePhumula Magwegwe umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF.
Right, iphela mabopho ma constituency, constituency esibusisekile kakhulu. UNkulunkulu ubonile ukukhala kwabantwana bake waphendula nabo kube lama by-elections lawa abekhona. Sanda sikaNkulunkulu yingena kwaNkulunkulu. Ngakho ke into yonke leNkulunkulu phakathi yinto vele ebusisekileyo njalo enqobileyo kudala. Into ke esingayitsho lapha ngiphela ndabuma yikuthi wona sebezitholele isisebenzi sabo sibonisana labo kumele kudingelwe bekhona. Nxa sikhala indaba ezemisebenzi lama-youth laba abangasebenziyo mina ngibe ngikhangelele nalo ukuthi selokhu sizithembisa ngento ezinkulu ezingeke emandleni ethu njengokuthi zona sithi kona sizavula ama-factory into engase sizenzeleni le mina ngifukeza into eyenzakala khonapho khonapho ngavele ngumuntu ojalo ukuthi kona iphapho iphapho. And mina nami ngizimisele bana sisebenzeni sonkeni sizasebenza through ama structures ama residents association angikhethi ibhura le progressive zonke ngifuna ndawonye sizasebenza nama councillors wona la esilawo angikhethi ngama MDC but into eqalile yilona let's deliver i service ebantwini bethu esihlala labo kwezona abantu impilo yabo ibe ngcono kukhanye ukuthi wona this time bakhethe intanjo bakhethe umjobo bakwanisile esholele bathi nasinto ezwelu itema korokoto
ngomnyaka ka-2018 uzancintisa na njalo ubona ngani ulethuba lokunqoba njalo
ngomnyaka ka-2018 into esobala ukuthi bona abantu vele bazaxoxa ngejekeje lobani ongabe ufuna ukufaka iphimbo lakhe sithi ufuma ngo-MP ekhala nabobhoma ngenxa yokuba beloku besakholisa bekhwabitha imisebenzi eyabe ngisebenza ngisebenza laba bantu angiboni futhi ukuthi kulo muntu ozaphinda futhi azofaka into yile kuzeni i-candidate yaphepha yakhe ekulana wampobhoma ngoba mina ngizimisele kwezizimanga ngizimisele ukusebenza labantu ngako-ke nxa umuntu sebuya labana uyasezigcinisa isikhathi sakhe mina-ke ngithele utona ozazama ukufaka ngo-2018 nxa yena engasakhohlwanga wayekele ukuzivotela uzabona umuntu ephuma lo zero sibili ngoba wonke umuntu uyavele evotela uJoseph Chuma team zanu PF. Ngiyabonga
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF owakhethwa ukuba ngumeli wedale lePhalamende besikhuluma la ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kobulawayo khona bese kuyisigaba esesihlala silamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Meli Dube ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukunqoba kwebandla leZANU PF kuza kwenza kube nzima ukuthi ibandla leMDC lingene njalo kulesi sigaba.
Okwakuqala ukuthi iZANU sibone ithuba lokuchobodisa amabandla aphikisayo, ithuba elihle elokuthi amabandla aphikisayo njengoba esithi kangeni kulelo khetho njengoba sichaza ukuthi lawo ayalwa ala kuzambana phakathi kwawo njalo kawala mali yokuphatheka kulezi nhlelo kumbe kuma-elections ngaphakathi kwesikhathi njengoba nakunjenje kungenzeka ukuthi sibone icebo lokuthi hayi nxa singabe silokhu esisenze nje i-opposition sizayigcobodisa siyiqede ngoba siyazi vela abantu abaningi abanye abe-opposition abasephalamende ukuthi engxenye nxa sebesuke kuleyo phalamende ukuthi bayakuya ngaphi benzeni amabandla bengelamali kuzakwenza ukuthi abe weak aphelele ngamandla emadolweni balwe ngamandla acine vele ukuthi kuyafika ku-2018 esengasekho kumbe esokusele nje umthonselanyana. Okunye njalo kungabe kusenziwa ukuthi yona iZANU ngokwayo iyabona ukuthi ngaphakathi kwayo kule ndingeko yokuthi ibambanise amalunga ayo. Ngalokho-ke isizama ukudala kumba amalunga ayo kabambananga njalo sokumele kube labantu abaningi ephalamende abakhonza lo onganthiwa ufuna ukuthatha over from umgabe njalo bebe leqiniso lokuthi labo ukuthi abalandela uJoyce Mduru bonke sebephelile kabasela zikhundla njalo kabasela mali njalo kabasela ndlela yokuthi baqhubeke lelokhu bebonakala emphakathini.
Umnumzana Meli Dube yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukungamanyani kwamabandla aphikisayo yiko okubangela udubo.
Kanye ngathi kubona abepolitiki labo silabanye abantu labo abalalelana ingqondo yokuthi bona yibo abangasisiwa abahamba laba abantu ngabantu bevukela izikhundla zabo khona khona omunye okuhluphayo futhi okufanele abantu beopolitiki bakunanzele ukuthi weza kulabantu abaningi abakusekelayo kumbe labantu abalutshwana kulabantu abalutshwana abantu abaningi abahlanganisa yikho kuphela okungadala umehluko lizikantu bavote kuhle ngoba singakhubabukela ingqondo leyane ukuthi ime ngifuna ukuba yibo sikhondle ngezikhundla sicawaye ngabantu so-ke abantu phansi kuground bathi bona amaphathi wonke lawa ama-progressive parties amane opposition abambane asebenze ndawonye angaphikisani lanxabe lokho izigaba zakwamaphathi zikhona nxa sokuvotwa xa omunye efake icandize kuleso sigaba omunye engafaka upresident kafaka kube ngoyedwa bongabantu basekeleni kuye kube indlela esingancedzana ngayo ukubana sikhuba umgazi sikhuba ingqondo leyane kuzigaba ngathini okufuna hlale sezikhundleni khanye ngathi ngabantu abakhulu kodwa sicabange ngabantu abadibeka bezimbabwe kuzancethela izwe lezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Kathesi ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Njengenjayelo siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udaba lwabesilisa ababikwa besiya emacansini labantwana abancinyane olwe-statutory rape njalo iningi elikhonona ukuthi kwesinye isikhathi bathola isigwebo esiphansi. Sixoxa lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Kucaca Phulu ukuze asinike incazelo ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Phulu.
Yayilenyelwe ngelela ngelela labalale.
mhlambe kubangelwa kuyini lokho?
Lokho ngokungani kubangelwa ukuba abantu izindaba lezi esikhathini esiningi bazibona nxa zibhalwe emanyuziphepheni. Esikhathini esiningi amareporter adinga indaba ezimnandi, indaba ezizathandwa ngabantu ezizathengisa amaphepha. Kodwa ekwenzeni khonokho abakasiniki i-information yonke ukuthi kwakutheni, kwenzakala sikhathi bani, kutheni umuntu lo uvumile icala kumbe uliphikile. Kuningi okukhangelwa ngumajisitrate ukuze afike esigwebeni sokuthi umuntu lo ukwenzile. Akufuna ukuqinisa ukuthi izindaba zonke lezo zinezigcebo eziphansi.
Sesikhangela lona udaba lwake laphuma emaphepheni ukuthi kulontombazana ozithweleyo le minyaka eyi-13 ePlumtree, kodwa owenza lokhu wagwetshelwa ukusebenza ku-community service kuphela. Nxa kukhanya ukuthi kulobufakazi bokuthi nanguyana umntwana omncane uzithwele, kuyini okunye okumele kuze kube khona ukuthi umuntu lwana angajeziswa kakhulu?
I-court, ziningi izinto ezikhangelayo. Owakuqala, singabe sisithi umuntu walala lomntwana owayele 13 years. Khonapho phela singajelwa ukuthi ule 13 years, 2 days, kuvule 13 years, 11 months. Siyabe singajelwa ukuthi kwenzakala 5 years ago, kumbe kwenzakale last month. Ezithweni enjalo obviously kuthuthi kulo mntwana. Kuyaso kumele sibekwazi ukuthi enomntwana enjalo, wathola ukuthi usisize nalo owayele 13 years ngaleso sikhathi. Engizosele 18 lonyaka. Uthe nomntwana ole 3 years or 4 years, bagcina bechadile. Ubaba lo uyasebenza, nguye othengayo isinkwa sabantwana. Sekumele ukhangele ukuthi kuyamncedisa yini umntwana lomkakhe ukubana yuhambise ejele for five years, kube yuhambise ku-community service. Kafanani lomuntu oyathi eveze same offense, engeyachiye ethethisa abantu, echaya abantu, wabaleka wayegoli, washiya abantwana belamba. So umajistrate ukhangela zonke, ukhangela izinto ezinengi. Omunye angathi nanxa ngakwenza mina wayengitshele wathi ule 15 years. Elinye nelinye icala liyakhangelwa umuntu uzivikela esithini, njalo kuthiwa kwahamba njani. Akhona amacala nesenjengawenza lapho abantu abaningi sibe abaphiwa izigwebo eziphezulu.
Kuyabe sokwenze njani laba abanye nxa bephiwa izigwebo eziphezulu, abanye bephiwa eziphansi?
Mana ngikuphe umzekeliso. Omunye uyabe nelo mntwana olu 15 years, umntwana lowo mhlawumbe eyi-student sakhe engutitshala wakhe. Omunye uyabe nelo mntwana olu 15 years behlangane ebhawa. Wena lakukhangele mlaleli, ubone ngani kumele baphiwe izigwebo ezifana nayo yini? Ngibone ngani utitshala kumele aphiwe izigwebo eziphezulu, ngoba ubefundisa umntwana, nguye kade kuthiwa akhangele umntwana ameluse. Njalo siyakwazi ukuthi bekwazi definitely ukuthi ngumntwana omncane. Kodwa lo ohlale naye ebhawa.
Kulungile yini emthethweni ukuthi umuntu ehlulelwe ukuthi isimilo sakhe sinjani? Ngoba ngumuntu oyebhawa kusho ukuthi kasomuntu oziphethe kuhle.
Ngingakubuza umbuzo. Utitshala angalala lo mntwana amfundisayo ole 13 years. Kufana naye yini lo muntu oleyo lo mntwana ole 15 years behlangane eBoreni ku-Highland bengazani?
Kodwa icala liyafanana ukuthi kugcine kusenziwani?
Umuntu othonta i-orange nomuntu othonta inkomo kuyafanana, but omunye uthonta into enkulu. Umuntu otshaya umuntu ngempama nomuntu ogwaza umuntu ngengqamu akufanani. So umajistrate ukhangela zonke zimzane izinto, elinye nelinye icala elikhangela ngama-circumstances ayo.
Yona iminyaka ye-statutory rape ikubani njalo iyafanana yini ebantwaneni abangamantombazana labangabafana?
Umthetho uthi umuntu ongaphansi kwe-15 years, so angaba ne 14 years 11 months statutory rape, angaba ne 14 years 11 months and 28 days is still statutory rape. Isigwebo again sizakhangela konke khonoko. Below the age of 12 years it is going to be rape, nanxa kuba kaleisi ukuvuma lo.
Singathi umthethwandaba abantu bengawuthemba yini?
Umthethwandaba ukhangela elinye nelinye icala lilimi lodwa, asithi ingene e-magistrates court. Nxa ngingafuthiseki ngezigwebo, ngiyavunyelwa ukuaphila ngiye e-high court. Nxa singafuthisekanga futhi siyaphila sisesevi ye-supreme court. So ngaleyo ndlela imthethwandaba izahlala isipha izigwebo ezisuthisayo. Nama-prosecutor nawo avunyelwe ukuthi aphile, bathole izigwebo esirayi.
Kuyangena yini kakhulu okwamasiko lapha ukuthi umntwana oyintombazana vele kumele aziphathe njani?
Indaba ingavele sibe ekhodi, akuse awusena sinto phakathi esilandela umthetho i-criminal codification reform act owesinto kungangena nxa indaba engakafiki ekhoti abantu bekhulumelana emakhaya izindaba zingavuki ekhoti
hayi sibongile kakhulu ingcazelo le nithemba abazwile abalaleli leyi balaleli bekuyingxoxo lengcwethi ecubungula ezemthetho njalo eligqwetha umnumzana kucaca phulo sixoxe laye ekobulawayo lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonge ke usithandekile mhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye Kwezemidlalo inhlanganiso yezifa ibikwa ithwele nzima ngokusilela kwemali Iqembu lama Warriors laphosa lehluleka ukuya eMalawi kuyadlala leqembu lalelo lizwe laze lancedwa ngumfundisi uWalter Magaya walipha imali engamarandi angu 52,000. Kodwa kulembiko ethi imali kayiphathwanga kahle okubangele ukuthi uMagaya aye ngokwakhe ukuyapha abadlali imali yokuphathisa emidlalweni wangesonto ophakathi kwama Warriors leqembu leComoros. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela yena olandula imbiko yokuthi bachaphaza imali abayiphiwa nguMagaya.
UDwesi esibalale yithi thina abantu bemedia sicina sibhala okunye okunye sesibhala sesisengezimithi esithi hayi zifethethe imali yadla. Ubaba uMagaya asimnike ibudget. Budget leyi yayila ma-allowances, budget leyi ile accommodation, budget leyi. Ilama airfares ukuthi hambe so wayesinika imali le ngebudget wawungathiwa yonke imali mele kuma-Warriors imali esayithiwa ngoba uMagaya sayisebenzisa lokhu sasike ucelile ukuthi siyisebenzise khona ama-Warriors bayithola imali yabo competition sabhadala ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho baphapha phela abantu labo ese-South Africa imali esasiyiphiwe ngobaba uMagaya sasimnike ibudget sithi hhayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 wasesinika imali ebesibhadala lokhu sasekucele sikubhadala kodwa kube lobunzima ukuthi lathinama-journalist ncwazisifaka okunye okungayisikho sine sithi zisayidla imali yabamagaya ayisilo qiniso lelo imali yahamba yabhadala lokhu sasekucelile ukuthi ibhadale khona
okwakathesi njengoba izifa ilokho ingela mali manje ngubani ophathisileyo kumdlalo onalo owama-Warriors leComoros
khathesi ngikhuluma lawe ngakutshela ukuthi umntwana wethu i-Premier Soccer League PSL esesincedile ngokudla ukuthi ama-Warriors adle ekukhemu siyababonga kakhulu e-Premier Soccer League ngibuye futhi ngibonge abe-rent out ibhasi bafika amabhasi ngibuye ngibonge umuntu okurula amabhasi ezisila esinika ibhasi ngibuye ngibonge ezilodge labo kuhlala khona abafana bayasiphathisa kakhulu labo ngibuye ngibonge yena ubaba uMagaya uyasinceda kakhulu laye ngibuye ngibonge ubaba uDube laye uyasinceda ngibuye ngibonge abantu abatshiyeneyo abanye abafuna ukukhulunywa bafunda nje bethule beya bengafuna ukukhulunywa kodwa hayi abantu laba sibabonga kakhulu ngoncedo abasinika lona mina ngithi itimu yama-Warriors kayimelela ngephathiso yezifa yodwa ngoba itimu leyi idlalela ilizwe umuntu wonke la ukhona ngapho kwele America ukustudio 7 khona ngapho kumele la uphathise itimu yelizwe
lo ke bekunguXolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yezifa ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare ngakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi umbuzo ngothi bazawenelisa na kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazana sihlaziye udaba lokuthi kungani kanti imithethwandaba ingaphi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belicala lokuya emacansini labantwana lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli@studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.